Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesine mhlaka 21 Ntulikazi 2022 ngugaino kumete saidi endabeni zethu zanamhlanje.
The mining sector performance from 2.9 billion.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uvule okusemthethweni umbukiso wabakumsebenzi wokwemba owe-Mine Entra 2022 namhlanje kobulawayo. Izakhamizi zakobulawayo zithi zilahlekelwe kakhulu ngokubhubha kukasenator Watson Kupe obemela amalungelo abakhubazekileyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Meli Emmerson Mnangagwa uvule okusemthethweni umbukiso wabakumsebenzi wokwemba owe-Mine Entra 2022 namhlanje kobulawayo. Lumbukiso ubusele minyaka emibili ungenziwa ngenxa yokuqhamuka kwe-coronavirus. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umongameli Mnangagwa uthe uyajabula ngoba umbukiso walonyaka uyathuthuka okujabulisayo, njalo sebekusilinganiso sokuyingxenye yekhulwini i-50% emalini abayikhangelele ukuyithola emsebenzini wezokwemba.
Of COVID-19 pandemic, the mining sector performance amounted to about 6 billion from 2.9 billion in 2017.
Uqhubeke uMnangagwa ethi uhulumende wakhe usebenza gadalala ukuvuselela ezamabhizimusi kuleli, njalo abafuna ukutshala imali kwezokwemba bakhululekile.
To the confidence that investors have in the business environment prevailing in our country and the executive government, the organizers of this conference, for facilitating several focused dialogue sessions and innovative platforms that cater for specific segments within the mining industry.
Umgcini sihlalo wombukiso omkhulu wezokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair engumcebisi kamongameli uMnumzana Busisa Moyo uncoma inzuzo etholakala kwezokwemba.
Umongameli beqonqosela ukuthi kumele sisibambe leyo nhloso, leyo ntaba yokuthi 12 billion. Thina njengabe-ZITF siyajabula ukuthi lathi siyancedisa ukuthi siyibambe le i-12 billion ngokuletha abantu ndawonye ukuthi bakhulume, baxoxisane kule 2.4 billion okuthiwa khona isetshenziswa ngalabo abembayo bethenga izinto ezithiyeneyo. Le i-2.4 billion thina besikhangelela ukuthi ithenga izinto ezibunjwa kumbe eziyenziwa lapha eZimbabwe. Yiyo inkulumo ekhona lakusasa, inkulumo leyo sizabe siqhubeka phambili ngayo.
Umphathintambo wedolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube yena uchaze ukuba imitshina ekumbukiso ingasiza idolobho lakobulawayo.
Umbukiso wanamhla muhle ndimbona i-participation inhle kakhulu, iphezulu. Even lama products abuyileyo this time, hayi ngiwathandile. Nze ndoyisa ukuthi alibana bengilabo abe local authority ukuthi nxa sibona esicabanga ukuthi siyakudinga, noba ngibonile kula magreta, kule excavator, kulani esikudingayo, ngiyakudinga vele. Ngisungiyahudula abanye abantu mbuye labo la ukwenzela ukuthi esikuzingelayo sihle sikhulumisane labantu bangkhona, besinike ama-quotations sisubmithe lapho esingasubmitha khona. Ngifuna ukuthi sisizakale kobulawayo.
Unkosazana Tari Romelodi Mugandavute owenkampani ye-Midlands Metals abangene umbukiso walonyaka we-Mine Entra uthi kuyathembisa ukuba bayathola amabhizimusi.
Ngama-manufacturers, ama-ferrous naba-non-ferrous metals. So ngansisho njalo sitsho izinto ezilungisa nge-cast. So siyalungisa, silungisa ama-mill balls, silungisa lama-bitters for ama-mill. Ama-mill akhona futhi siyawalungisa. kulungisa futhi konke okukrashayo ama mills ama bow mill ama hammer mill lama space amaya ama mills ngenye department naleyo
ubukiso ukunjani njalo likhangelele nini lelamathuba enamahle okwenzekayo
hayi i-business to be like sikhangelele ukuthi lathi si ama products ethu ayanceda ama small scale and miners so we are here ukuthi nxa bengafika kithi so sakwanisa ukubancedisa ukuthi labo baqalise ama-business abo lathi sitholele business kibo through ama products ethu.
Umbukiso we-Mine Entra uqale izolo mhlaka 20 Ntulikazi uyagqitshwa kusasa mhlaka 22 Ntulikazi. Amankampani adlula ikhulu lamachumi ayisithupha i-160 enelise ukuphatheka embukisweni walonyaka owe-Mine Entra 2022. Abakulumbukiso ngabakulumsebenzi elizweni jikelele kanye labavela kwamanye amazwe agoqela oBrithani, iChina, leSouth Africa. Umbukiso walonyaka wenziwa phansi kwendikimba ethi Explore, Extract, Expand Towards Sustainable Mining Value Chain. Nimele umsakazo weStudio 7 yobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Izakhamizi zakoBulawayo zithi zilahlekelwe kakhulu ngokubhubha kukaSenator Watson Kuphe. UKuphe ubelilunga ledale lePhalamende eleSenate engene emela abakhubazekileyo engowebandla leCCC. Ngesikhathi etshona ubesebenzela amalungelo abagogekileyo njalo ekhokhela inhlanganiso yeMuscular Dystrophy Association of Zimbabwe. Unkosikazi Nesisa Mpofu, isikhulumeli sekhansili yakoBulawayo, utshele umsakazo weStudio 7 ukuthi balahlekelwe kakhulu njengedolobho.
Idolobho lakoBulawayo likhala lemuli yakoKuphe, abahlali bakoBulawayo, iSenate of Zimbabwe, leZimbabwe jikelele ngokwedlula kwababa uSenator Watson Kuphe.
Ungasichasisela ngomuyi uSenator Kuphe ukuthi yena wayevele engubani?
Ubaba Senator Watson Kuphe was a leading champion in gender and social inclusion. Esebenze kakhulu ledolobho siqoqa njalo silungisa umsebenzi oncedisa ukuhlala kuhle kwabantu bonke edolobheni kakhulu abantu abagogekileyo o esingathi ngabantu abane disabilities.
USenator Kuphe uthola inhlonipho ebantwini bakoBulawayo abaningi. Bamkhumbula ngomsebenzi wakhe uphi?
Sasebenzela kakhulu njengedolobho ukwakha i-gender and social inclusion policy njalo lamanye ama-programs ayi-water and sanitation esasebenza lawo lama-partners. Ubaba uKuphe ubele association ayikhokhelayo iMuscular Dystrophy Association of Zimbabwe. Leyi ubekwi association active koBulawayo njalo ilokhu i-active koBulawayo incedisa abantu abaphila le muscular dystrophy. Njengedolobho siyananzelela njalo siyawubongela umsebenzi wakhe wokuthuthukisa abantu abagogekileyo njalo ukuthuthukisa i-inclusion, i-social inclusion of everyone in Bulawayo. So Dolopo, His Worship the Mayor, ama councillors, aldermen, town clerk, the mayor, heads of department, eDolophu ndakoBulawayo, bayakhala lemuli yakoKuphe ngalesi sikhathi. Silahlekelwe kakhulu ngomuntu owayesukumela phezulu ukwakha uBulawayo.
Unkosikazi Nesisa Mpofu, isikhulumeli sekhansili yakoBulawayo obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Abantu abaningi koBulawayo bathi akulancedo ukuyahlola amagama abo kuluhlu labalelungelo lokuvota olevoters roll ngoba ibandla elibusayo kalisoze liphume embusweni lanxa linqotshwa ukhetho, kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Svanda.
abakhangele ezokhetho lenhlanganiso ezizimeleyo bathi kuyethusa kakhulu ukuthi abantu abanandaba lokuyahlola amagama abo uluhlu lwabelelungelo lokuvota olwe-voters roll bona bebhekane lobunzima obumangalisayo ezimbabwe. Omunye othi kazihluphi ngokuhlola ukuthi igama lakhe likhona kumbe kalikho ngumnumzana madodana Fuyana ohlala empopo makobulawayo.
Ngaphinda kuzowuvota nganyana azangcedo ngoba kathesi kuyatsho ukuthi sikhuthaza ukuthi siyecheck-a amabizo but ngaze sivote still kakho kufanana izane yakho kungena kumele kusiyabe sisenzela nje yona ukuthi vele sihlezi ivele yiyo ephambili. So angiboni ukuthi mina ngaze ngicheck-e ibizo ngenzini abantu bekukhuthazwa isenzani. Bakukhuthaza nje ukuthi bona bangene bazibonele bazusele embusweni wabo bahlale kube besiyibisela phansi bona besiya phambili. Njengalapha kobulawayo kunengi izinto eziningi aziphumeleli. Mamayinzi kathesi kunje yibo abanezinto eziningi kwakube sincindezela besiya phambili. Yibo abainvesti into eziningi bethatha wonke mapulazi abanye basuka khonale bezolima isisemu abantu bezane thatha indawo zethu.
Unkosazana Mercy Moyo welokishini lelo Veve akazake vele abhalise ukuvota ethi ngoba ayisoze iguqule lutho ivoti yakhe.
Irizini engafuna ukuregister ukuvota ikuthi iparty leyo khona yenza ukuthi impilo isiwomele thina njengabantu abadinga ama-peace job. Into zomile amakhiwa ala mali elizweni akula mali akula msebenzi siyahawula. So angiboni reason ukuthi ngiregister ukuvota ngoba igovernment leyo khona vele isibamba buchapha thina abantu.
Abanye abalutshana bathi bahlola amagama abo kuvoters roll besebenzisa omakhalekhukhwini. Umnumzana Patson Moyo ngomunye wabafinyelele lolu gwalo esebenzisa umakhalekhukhwini namhlanje.
Sengichekile ibizo lami kuregister ukuvota. Ngadala inumber *265 to check ukuthi khona ngathola izami likhona. Hhayi ngathola ke likhona sokuthi alandele kunampisi baphinda ngavota futhi njengavota i-last elections edlule futhi hhayi khaya kunto ku-right isebenzi.
Isikhulumi sikankosazana Thokozani Khuphe umnumzana Ntando Ndlovu webandla le-Citizen Coalition for Change CCC uthi abekomishini ye-ZEC ayizange isabalalise umbiko wokuvulwa kohlelo lokuyahlola amabizo okuvoters roll.
Kuliqiniso ukuthi abantu abaningi abakayihlola amagama abo kugwalo lalabo abazavota ngomnyaka ozayo. Esikubona kuyimbangela yokuthi izekhi kayizange iyenze okwanileyo uku-advertiser uhlelo lolu. Njalo amalanga afakiweyo malutshwane ukuthi abantu bonke beZimbabwe ababhalisiweyo bacheck-e amabizo abo kuvoters roll.
Kuya phambili uNdlovu ekhuthaza abantu ukuthi bayehlola amagama abo kuvoters roll ngoba kungaba lokunye okuyabe kuphambanisekile kulungisiswe masinyane phambilini yokhetho.
Lokhu kuzaba lomthelela omubi kukhetho oluzayo next year ngo-2023 ngoba abantu abaningi bayathola amabizo abo engasekho kuvoters roll kumbe sebetshintshiwe bahanjiswa kwezinye indawo. Njengoba sikwazi ukuthi zethu sike yachaza phambilini ukuthi amabizo angu-180,000 sayakhitshwa kuvoters roll. Kobulawayo khonapha kuphela izekhi ichazile ukuthi eCountry Park kuwa-28 bakhipha abantu abangu-1,000 kuvoters roll okungekho emthethweni njalo ongaqedakaliyo ukuthi kuyenziwe njani. So ngokunjalo sithi abantu kuqakathekile ukuthi bahambe kuma-polling station abo bayekhangela ukuthi amabizo abo abhalwe kuhle njalo elekho khona yini kuluhlu lwabantu abazavota ku-election yomnyaka ozayo.
Ibandla elibusayo le-ZANU-P F lalo likhuthaza intsha ukuthi ayiphakame iyehlola amabizo ayo. Enye yenkokheli yabatsha kuleli bandla kobulawayo uFreedom Rachu uyakufakaza lokhu.
Igama ngu-Comrade Freedom Rachu, umkhokheli we-Youth League ezanu PF obulawayo. Njengogatsha olasakhulayo siyakhuthaza ontanga ukuthi behambe bekhangela amabizo abo kuvoters roll kule hlelo olwezekho oluyaphela mhla ka-26 lapho abantu abakhuthazwa khona ukuthi behambe bekhangela amabizo abo ukuthi bakhona yini kuvoters roll so that benelise ukuvota ngomnyaka kumbe ngokhetho oluzayo ka-2023.
Kwaze zonke indawo ezifakwe ukuthi abantu bazohlola amabizo abo kuvoters roll bekutshaya umoya abantu ababoyi. Ikomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission iqhuba ngohlelo lukazulu lokuhlola amagama kuluhlu lwabelungelo lokuvota njalo lolu hlelo luphithwa mhla ka-26 Ntulikazi. Ngiyimele isitudio Stillman ngikobulawayo egama lami uEzra Jesus Banda.
Uma
umongameli Joe Biden weMelika uthi uzaba nomhlangano omkhulu labakhokheli bamazwe aseAfrika ngompalakazi ngenjongo yokuqinisa ubudlelwano kanye lokuxoxisana ngendaba ezithiyeneyo ezigoqela umbuso wentando kaZulu kanye lokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu. Umhlangano lo uzaqhutshelwa eWashington DC kusukela mhla ka-13 Mpalakazi uye kuphela mhla ka-15. Umbiko owethulwe isigodlo sakhe ese-White House izolo uthe kuzakhulunyiswana njalo ngendlela zokulwisana lokuguquka komkhathi osokudale ukutshisa okukhulu lendlala emhlabeni jikelele. Lanxa singenelisanga ukuzwa ukuthi yibaphi abakhokheli abanxusiweyo, iReuters ibike ukuba kukhanya kunxuswe abakhokheli be-Afrika abangamachumi amahlanu 50. Lokhu kutsho ukuthi kulabaholi bamazwe amane abangasoze banxuswe ngoba izwekazi le-Afrika lilamazwe angamachumi amahlanu lane 54. Umbuzo omkhulu ngothi umongameli u-Emmerson Mnangagwa yena uzanxuswa na njengoba eleMelika lisola umbuso wakhe lisithi wephula amalungelo kaZulu. UMnangagwa ngomunye weziphathamandla zaseZimbabwe ezethese izijeziso zenotho yeMelika phezu kokudaba lwamalungelo oluntu. Ukuhlaziya lolu daba, uMtukameli Nkomo weStudio 7 uxoxe locubungula ezombusazwe njalo engumkhokheli wenhlanganiso yaseZimbabwe Diaspora Vote Campaign, uMnumzana Dan Moyo.
Umhlangano oqakatheke kakhulu wankomo ngoba i-United States okokuqala siyazi ukuthi yiyo i-richest country in the world, njalo i-world power. Amazwe amaningi e-Africa siwabona njalo nje ebuya lapha ku-World Bank la ku-IMF ngoba zilapha e-America bezocela uncedo. So kuqakathekile kakhulu ukuthi umongameli uBiden ahlangane lamanye ama-leaders awe-Africa ukwenzela ukuthi azi izikhalo zabo ukuthi yini izinto abakhala ngazo abangathola usizo ngalo oluvela lapha e-America. Siyabona i-America khona manje iyasiza even kulempi e-Ukraine le-Russia, isithumele amabhiliyoni amaningi kabi ukuzama ukuncedisa i-Ukraine ukuthi lwisane le-Russia. So ma kungaba lobudlelwano obuhle phakathi kwe-America lamazwe e-Africa, at least lawo angathola uncedo olufana lalolu ma kuyukuthi bazibona besenkingeni befuna usizo ngezinto ezenzakalayo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa Moyo ubona enxuswa yini emhlanganweni lo?
Umongameli Mnangagwa ngokwazi kwami u-under i-travel ban, akavumelekile ukuthi avakashele e-America ngaphandle kokuba mayesiya e-United Nations. So because of i-ban ela akiyo yama-sanctions, angiboni mina bemvumela umongameli Mnangagwa ukuthi abuye kule summit le ebizwe ngu-Biden. Njalo futhi njengoba ushilo ekuqaleni ukuthi i-summit le izokhuluma also ama-human rights, siyabona ukuthi eZimbabwe ilokhu esibuyela emuva kakhulu edabeni lwama-human rights. We still see abantu bebulawa khona manje siqeda uku-experience lo untombazana lo umama lo u-Ali obuleweyo ngumuntu wezana. So kutshengisa ukuthi eZimbabwe ama-human rights ilungelo labantu lokhu elingekho, abantu lokhu bengelakho ukukhululeka ukubana ba-practice i-politics zabo or ba-exercise i-freedom of speech, le-freedom of gathering. So izinto ezifana lalezo ngokubona kwami yizo izinto umnumzana umongameli Biden afuna ukugcizelela ngazo ukuthi kube lokuzwisisana lobudlelwano. So iZimbabwe I think yona ngokwayo isikhiphile ngoba ayiqualify along those lines.
Uthi njalo uBiden bazakhulumisana ngodaba lokulwisana lendlala emhlabeni jikelele esingathi i-food security. Abakhokheli be-Afrika kukhona yini abazalakho etafuleni lapha kumbe bazelalela kuphela?
I'm sure abaningi bazoza lama ideas asebwa implementile emazweni abo. I think ilizwe elifana leZambia for instance, we sesibone iprogress enkulu kakhulu, even icurrency yabo iKwacha right now benifunda samwe ukuthi it's either isilingana leRand noma isidlula iRand kancane. So izinto I think mina umongameli weZambia azofisa ukuthi azikhulume lo Biden ukuthengisa iprogress abayenza, because iAmerica uBiden uthi azakunceda abantu. I think ufuna ukunceda abantu abazincedayo. So mabe siza labo ngalama projects abawenzayo atshengisa ukuthi productive, progressive, alwisana layo indlala le layo kuba lula kuyo ukuthi ancedise.
UMnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusazwe njalo ukhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Diaspora Vote Campaign. Kulive Talk namhlanje kuhlelo asiyihlizeni bomama, siphatha udubo lwemvunulo esetshenziswa ngabesifazane lamantombazane nxa besesikhathini. UZulu sisole kakhulu uhulumende ngokuvimba ukutshengisela obekuqoqwa zinhlanganiso ezizimeleyo kusasa, zikhonunwa ngokudilika komnotho. Inhlanganiso ezimela izisebenzi zikahulumende lazo zithi ziphakathi kokuqoqa ukukhalala umsebenzi. UMongameli Emmerson Mnangagwa uthi abaqoqa ukutshengisela lokhu abagoqela abenhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition basetshenziswa ngamazwe ayizitha zeZimbabwe, kodwa bona bayakulandula lokhu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe labacubungula ezombusazwe uMnumzana Simbarashe Nembaware endawonye lomnumzana Difa Dube onguye osungula lingxoxo.
Mina engakutsho babunkomo yinkulumo engakhulunywa yini, kodwa yinkulumo efungethwe yi-constitution yeZimbabwe evumela ukuthi abantu beZimbabwe bayavumeleka ukuthi nxa kukhona into abangayizwisisiyo noma nxa kukhona into abangavumelani layo, bavumelekile ukuthi bakwenze khona lokuthi batoyitoye, as long as kungela violence phakathi, as long as kungela kulimaza ama-properties abanye abantu. I-constitution yeZimbabwe iyakuvumela khona lokho. So bekungela sizathu sokuthi abantu bayaliswe ukuthi bengenzi into abayiphiwa amandla i-constitution yeZimbabwe eyavunyelwana nguZulu wonke ukuthi iyavunyelwa ukuthi yenzi. Bengaboni ukuthi bekusikhona isizathu sokuthi abantu bayaliswe ukuthi bakwenze lokho, ngoba nxa kuwukuthi sekuyaliswa abantu ngendlela enjalo kuyazokuthengisela engathi mhlawumbe sekusiba le ndlela engasese yiyo eyokuphatha abantu kathizo. Sithemba ukuthi wonke umuntu akekho umuntu phezu komthetho, wathi wonke umuntu ongaphansi kwe-constitution.
Mnumzana Nembaware, nansi indaba. Uhulumende uthi kule sandla semfene lapha abantu bazama ukumgenqula, yikho esala ukuthi kube lokutshengisela.
Okubuhlungu ukuthi nxa uZulu ephakama esithi ufuna ukutshengisela ukungasifiseki ngendlela ilizwe eliyisebenza ngakhona, uhulumende ubona lokhu kuyisandla semfene kumbe i-third force ngamagama abawasebenzisayo. It's unfortunate ukuthi kubonakala njalo, kodwa khona vele nxa ungakhangela ngubani okade ezaphakama esiyatshengisela nge-Friday, ngoba iningi labantu aliqhathwanga, iningi labantu liyasebenza. So-ke angazi ukuthi uhulumende na wesabani ukuthi kube le-demonstration or kube khonokho i-march, ngoba njengokutsho umfowethu uDifa ukukhona esisekelweni sombuso welizwe ukuthi hayi uZulu anganjani angayatshengisela peaceful protest. So and okwenzakalayo ukuthi-ke asila evidence yokuthi kuzaba lodlame. I-evidence yodlame ibonakala kuphela mzwana kwenziwa lokho kutshengisela. Then-ke sisoko sesingadila ngendaba yokuthi hayi kusike kwaba lodlame, kusike kwaba lezigebengu zayadiliza i-property zabantu, but okwakhathesi kumele kuvunyelwe ukuthi uZulu ayitshengisela. And ekutshengiseleni uhulumende angithi uthi na uhulumende omutsha, it's a new dispensation. So njengohulumende omutsha kumele avumele abantu bakhulume alalele.
Ngiphenduke kuwe Mnumzana Dube, siyabona ukuthi umnotho kawumanga kuhle, abantu bayahlupheka, badla luklubhu, akula misebenzi, izinto ziyadula. Ubona lokho kungaba lomthelela yini kundlela abantu abavota ngayo kukhetho oluzayo?
Inaso kuya indabeni zokhetho babunkomo sengananzelela ukuthi lizwe leZimbabwe kwesikhathi abantu abaningi abakhangela ukuthi umnotho ufike kanjani ngoba sesabona ngaphambilini kusiba lezinye izimo lapho kwakusiba lo mnotho ongahambi khona kahle kodwa kuqhubekele phambili abantu bavote ngendlela ababe bekhangele ngayo kodwa-ke ngibona ingathi okwakathesi endaweni kakhulukazi ezisemadolobheni kulo mthelelo omkhulu ekakhulu endaweni ezisemadolobheni kodwa endaweni ezisemakhaya akula kuthelela thile ngoba abantu impilo le abayiphilayo yokuvuka ekuseni bezidlela nje igwadla labo iyabe iqhubeka ingefanayo angisoze kube lotshintsho kodwa-ke emadolobheni lapho abazwa khona ukulimala kulokukhulu lapho abazwa khona ukufa ngendlala abakhangelane nama-renters abakhangelana nama-bills ezinto eziningi lapho bazavota bekhangele isimo abakiso ikakhulukazi esomnotho njengoba siphezulu kwasikhathesi
Mnumzana Nempaware uyamuzwa ubaba uDube lapha uthi yebo emadolobheni bangavotela elinye ibandla emakhaya khona kanti kuhamba njani ngoba sike saxoxa lomunye osakhulayo ohlala emaphandleni othi kakazasebenze empilweni yakhe kodwa uthi lanxa kunjalo uzavotela ibandla lezanu PF kukhetho luzayo
ungakhangela ukuthi emakhaya umnotho wabo weyame kwezokulima so nxa bethola ihlanyelo bethola inkomo bethola ama-farming implements uzakhumbula ukuthi ngo-2018 iZANU-PF Hub yemakhaya inikeza abahlali bemakhaya inkomo so umuntu ophiwe inkomo ngo-2018 nxa mhlawumbe ephiwe amahefa amabili ngo-2018 kuyathutsha u-2023 segcwalisa isibaya so nxa sekubuya ukhetho akasukacabangele acabanga njengomuntu ohlala edolobheni okuvuke siyaphanda siyafuna imali sifuna umsebenzi yena okwakhe konke kumlungela so njengokuthi komnumzana lo elinye intavile emalangeni adlulile ye emakhaya bazaqhubeka bevotela ibandla leZANU-P F ngoba owabo umnotho amaneji abo dictated for by ibandla leZANU-P F osekuletha isilela-ke kumabandla aphikisayo emadolobheni ukuthi wona azahuga njani abasekeli ngoba sibone iZANU-P F ithola ama-seats emadolobheni so kuye kuyena ukhetho lomnyaka ozayo lapho-ke amabandla aphikisayo afuze engathi khona athi pull up their souls cause ibandla leZANU-P F likhangele ukungena emadolobheni
umnumzana Simbarashe Nembaware uhlaziya ezombusazwe ubexoxa endaweni lomnumzana Difa Dube laye ohlaziya ezombusazwe singekehlukani zihlobo wothi sikhangele ezinye indaba ebezikhokhela umongameli Emerson Mnangagwa uvule usemthethweni umbukiso wabakumsebenzi wokwemba owe-Mine Entra 2022 lamhlanje kobulawayo izakhamizi zakobulawayo zithi zilahlekelwe kakhulu ngokubhubha kukasenator Watson Cooper obemela amalungelo abakhubazekileyo siligqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngugeno kumede sayidi ngisithi asidibaneni ngo-6:30 njalo ekuseni kusasa Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.